Amazwi kaMongameli kahambisani lalokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlangani lokukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga, bahlangana lokwehluleka ukubhadala izikolo fees, bahlangana lokwehluleka ukubhadala amarenti, bahlangana lokungabi lemsebenzi. Bayahlupheka kakhulu abantu beZimbabwe. Balutshwane yebo abazuzayo izinto ngendlela abafuna ngayo, balutshwane njalo abanothileyo, kodwa iningi labantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Ukukhuza kukaMnangagwa singabona kuqeda ukudlephana okukhona kuZANU-PF yini?
Yebo, bayadoniselana abantu phakathi kwebandla leZANU-PF ngendlela enkulu. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kuzaba lula ukuthi bazayekela ukudlephana ngoba esekhulumile uMongameli. Bazadoniselana vele ngoba phela ngamandla la esikhuluma ngawo, kanti emandleni lapha kule notho, ngokuba amandla enotho eZimbabwe ahamba le-political power. Ngakho ke abantu bayakufuna ukuba lamandla ngoba ayabapha inotho abayidingayo. Kanti ke khona lokhu ukuthi bakuthone bedlephana, kanti sivote kunyaka lodlulileyo, kubonisa kahle ukuthi abantu abakhangelanga ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela efaneleyo, bakhangele nje kuphela ukuthi babe lamandla.